Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Deborah Mgasa, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezitaladeni eyebulawayo Vendors and Traders Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi, thanda ukukubingelela mbingelela lo mphakathi wonke. Amabhanga akala mali, imali itholakala kubosiphatheleni lakuzukho. I-situation yemali eZimbabwe isidithorethe okuzwisa ubuhlungu. Nxa umuntu olebhizinisi ebhenka imali yakhe eseyifuna ebhenki, ngeviki uphiwa only 1,000. I-1,000 leyo iyisilinganiso lokuthi yi-10 user. Imali leyo uyiphiwa kanye ngeviki. So nxa iphiwe ngomvulo uzamelela omunye umvulo. So kulusizi kakhulu eZimbabwe nxa kusiba le situation enjalo yokuthi abantu abalamabhizinisi kabasenelisi ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizinisi abo nxa kuwukuthi bayabhenka. Abantu sebeze begcina bengahambisi imali zabo emabhenki. Ngihle ngikhulume lokuthi imali emabhenki kubanjwa imali eziningi kakhulu. Nxa singazekelisa nebhenki e-post office eyimali yabokhulu labogogo, nxa izabamba ibhenki imali engange-275 a month, nxa kumele uphiwe i-1,000 kusho ukuthi sule -275. So umuntu ongangokhulu oyabe egadile vele lufane vele tsholotsho vele kezi, kusuka kube nzima ngoba le mali yangkhona yena le azayithola kayenelisi ukuthi ebuyele ekhaya. Wesi-ke thina bamabhizinisi vele i-1,000 awukwanisi ukuhoda plus uyathi usufike ebhenki uthole kubanjiwe imali engangayona leyo ayisenelisi even le-1,000 yokuthi uyihoda.
Wona amalunga enhlanganiso yenu athola yini uncedo esezwa kuthiwa uhulumende uzanikeza abantu abamabhizinisi amancane abagoqela lani?
Ngingathi 3/4 of abantu bayithola. Kuyikuthi beyitholile leyo mali bagcina bethola ama-600 bond angena ku-1 wallet. But uhlupho lwangikhona ngelokuthi imali leyo ingena ku-1 wallet. Nxa ususiya uyikhonvetha ukuthi kumbeni ukwanisa ukuthi uyisebenzise, so kule khadi elithengiswayo futhi e-Net1 300 bond. So at the end of the day nxa ususiyayithatha kusho ukuthi ekugcineni instead of ukuthi uthathe $600 wena ugcina usuthatha $500 ngoba kuzaba le mali leyane ekhadi. Ekhadi kuthiwa yilo lokuthi uyeswayipha ezitolo. So singananzelela futhi le mthetho yekhona le-RBZ ukuthi nxa uswayipha imali kuba le percent ephumayo. At the end of the day kukhanya vele imali leyana iyabuyela ku-0 ngoba ungathenga into uswipe maybe bayithatha maybe about $20 to $25. So at the end of the day imali yangkhona abakhulumayo bona laba abazisebenzayo ngezandla kugcina imali yangkhona vele engasasizanga lutho. So nje besize sicela sokuthi ngawe uhulumende plus wayekhulumile ukuthi imali leyo izabe i-cover i-COVID time, so igcine ibuye once off payment. So singazi ukuthi uhulumende ikhona yini enyaza iphosela kumbeni vele sihle yafakwa yama khonapho. So simi sivula amehlo kasikwazi ngoba even noma eseyifaka uhulumende kazange ebe lelizwi elokuthi imali le izaba banjani siyithola kangaki. Nxa sinanzelela with equivalent to ama-teachers ukuthi bona bahle batshele ukuthi hayi ama-teacher izabe ingene RTGS from this time up to this time, thina yapho ngoba i-once off akula le lokuthi sitshelwe futhi ukuthi from here sisuka lapha siya ngaphi ngoba really i-600 bond kayisathengi lutho. Ngibe sesithi kithi thina SBVTA hayi amalunga ethu sibili hayi abaningi kuba ngkhona bayithola, kodwa udubo yilona lolo lokuthi sekumele kutshintshwe futhi from efonini ingene ekhadini which is very expensive.
Lo-ke bekungunkosazana Deborah Mgasa ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.